Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesibili mhla ka 19 kuMpalakazi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambe ikhothi singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani ithi isqualifye obani. Kodwa yena engakhipha igazethe yokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sise sibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaqothwayo abazama ukumela i-triple C. Yikho lapho sizakuya khona enkantolo.
Igqwetha likaMnumzana Senkezo Cabangu lithi lizakhweza amaphepha emthethwandaba awukumisa uMnumzana Gift Ostalos Siziba labanye bakhe ukuba bengancintisi kukhetho lwama-by-elections ngoNhlolanja bemele i-TCC.
Okukhona ukuthi abantu beZanu sebathatha leli langa balenza kwaba lilanga lokudlala ezombusazwe esingathi ngesilungu le-politicize the Unity Day, kukanti kufanele leli kube lilanga lokubungaza ukubambana ukumanyana kwabantu beZimbabwe.
Baveza imbono ehlukeneyo abatsha ngokuthakazelelwa kosuku lwe-Unity Day olwaba khona ngokumanyaniswa kwebandla leZanu PF lele-PF Zapu ngo-1987. Umphathintambo wezomvikela eMelika uMnumzana Lloyd Austin ubelo mhlangano leziphathamandla zakwele-Israel obuphathelane lemizamo yokumisa impi yaleli lizwe leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elimele uMnumzana Senkezo Cabangu lithi lizakhweza amaphepha emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo awukumisa uMnumzana Gift Ostalos Siziba labanye bakhe ukuba bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngoNhlolanja bephansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change. UMnumzana Ngqobani Sithole uthi basamelele ukwethulwa kusemthethweni kwamagama alabo abazancintisa kukhetho lolu oluqhutshwa kulandela ukuxotshiswa kukaSiziba uMnumzana Amos Chibaya labanye kudale lephalamende nguSengezo Cabangu yena ozithi ungunobhala jikelele we-TCC. Kuzaqhutshwa ukhetho lolu esigabeni eziyisithupha. UCabangu usexotshise edale lephalamende amalunga e-TCC amaningi kanye lamakhansila athi siyabaxotshwa ukuba ngamalunga aleli bandla. Asizweni usithole xoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sihambe ikhothi singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani ithi isqualifye obani. Kodwa yena engakhipha igazethe yokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sise sibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaqothwayo abazama ukumela i-triple C. Yikho lapho sizakuya khona enkantolo. Ngoba premature.
Yes, izwile izolo iZack ikhuluma ngakho e-nomination court sithi uSiziba ungenile ngaphansi kwe-CCC alikulandeli lokho.
Hayi, sizamelela igazette. Sesikhangela yonke indawo, singakhangeli an individual because kuyasuze sikhangele zonke indawo lapho kube lema-nomination court khona. Sesihambe court kawani.
Ye, kodwa abantu phela bakhanya ngazani bathi sebekhathele ngokubona lokho kusenzakala sonke isikhathi. Alihlehlele emuva liyabe lokho liqhubeka ngakho.
Kumele kulungiswa njalo. Kumele kulungiswe njalo laba abangekho part of i-TCC. Kumele bangabi part of it. Unfortunately, there is no easy way out of it. The only way is to go through it.
Ngikulethe abalona ukuthi abe-CCC abachamisa baluphanyeka enkantolo lokuthi kona ke usengezwe ngarecall abanye ngaxothisi amanye amalunga edale parliament lamakansila kumenja ngakono
ndabalea ufuna mtu iba mbira pesu ufuzu ziki mbira pesu wa kona lo uto kwe ndagana ya kui aenche yuko pela umonga meliwe pati na leo ena chize kaga so wakuzwisisi suwa kona hapo wakuzwisisi kutu wai abantu wepochwa ya pati ni hende la wakuchwa na hapo
iye so hatu lumi nga aputa balo mwazu wako
uta balo nolo ilo balo kambike ngantono soke sumienele kutu balo pushe luze liya fikala po ukele lako
umnumzana Ngubane sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Tshabangu ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Fortune Mlalazi oyibandla le Triple C.
Njengenjwayelo abantu asebeyijwayele into yabo yokuabuse ama court processes. Because buyers, they are not popular with the people. They are only popular with the judges and the ZANU-PF that they are saving. So, iko be kichimela kona. Why iga tu sengezo? Nga engu SGO amampela. Enga kichimele bantwini. Aba ibo ama ultimate deciders. Kuma political issues than to abuse ama legal processes.
Goto kona kwe ino kwenze uguti o Astalos Bangene. Nga paswe SCC. Bewazi ukuthi umthetho ndaba enxa yomango
angazi ukuthi ipoint bani abafuna ukuyiprove kodwa sonke siyazi ukubana iTCC ngobani yatshalwa ngobani kuphi sonke lokhu siyakwazi so bona bahamba ngento abakholwa ukubana into yabo bale conviction ngayo bana yebo abayiqalayo so kulalelisela elibatshontshelayo lisebenzisa ama court kanye lethembe libusayo yikho lokho esikubiza sithi political fraud ekhomithwa ngoSengezo Tshabangu.
Kuyangaphi konke lokhu baba Mlalazi?
Ukugcina kwakho ukuthi iZANU ivele ilwa le opposition so iyathola lapho kulesikhala khona iZANU ifanana le mpethu ingena ngenxeba ibone inxeba elikuthipusi yangena lapho and konke abakufunayo ukuthi kungabi le democracy basale bebusa bodwa ukuze balute ngisho la resource bani khona
ye kodwa abanye bathi umnumzana uJamisa ngiyaphambanisayo ukuthi kungakhanya ukuthi iqembu leli limi njani xa sisigangela isisekelo seqembu lokunye kunjalo ibandla ngazani limi kubi.
Yebo abantu bangakhuluma bathothoze umnumzana uChamisa kulilungelo labo and ngiyethemba umnumzana uChamisa uyabalalela laba bantu uma bekhuluma izikhalazo zabo. Kodwa ukuthi iqembu elibusayo lisenze thina sigcine siblema umnumzana uChamisa. Umnumzana uChamisa uyivictim kunye lathi abantu beZimbabwe singama victims eZimbabwe. So singafuna ukuthi silalele onguye oyiperpetrator esitshela ukubana enye ivictim yiyo ephambanisileyo.
Kodwa vele kulungiswa njani konke lokhu baba Mlala?
Well, I think ultimately solution to all this yikubana abantu beZimbabwe babambane baqhubeke beyokhe besilwa bapushe for ama-reforms esivele siwafuna both economic and political reforms. Yikho vele ukudingakala kwenzela ukuthi izalwane zeZimbabwe ezigcwele umhlaba wonke kolunye usuku zikhumbule ekhaya.
Umnumzana Fortune Mlalazi ngoyibandla le-Triple C obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
The Voice of America.
Sebeveze imbono ehlukeneyo abatsha beZimbabwe ngokuthakazelelwa kosuku lweUnity Day olwasungulwa ngokumanyaniswa kwebandla leZANU-PF lele PF ZAPU ngomnyaka ka-1987. Abanye bathi kabakubone okokujabulela, kepha abanye bathi lolu lusuku oluqakathekileyo kakhulu ngoba yilo olwamisa ukubulawa kwabantu beMandebeleni laseNkabazwe ngombhuqazo wegugurawundi njalo kwaletha ukuthula elizweni. Kubika uTobias Mudzingwa.
Mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kwamanyana amabandla la ayekhokhelwa ngumnumzana Joshua Mkabuko Nkomo lowayeyinhloko kahulumende ngaleso sikhathi umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Lokhu kwenziwa kulandela umbhuqazwe oyigukrawundi owabulalisa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000 eMatabeleland lenkabazwe besetheshwa umlando wokusekela abahlamuki ababebizwa ngokuthi ngama-dissidents. Abafana lomuyi, umnumzana Dumiso Dabengwa, Sydney Malunga labanye, babesala ukuthi amabandla la amanyane, kodwa unkomo wathi wakungasela ngenye indlela ukumisa umbhuqazwe lo owawumemethekiswa yi-5th Brigade. Omunye walabo abatsha abathi usuku lwe-Unit Day kalusela sisindo nguPrince Mathuthu ohlala enkabazwe osekela ebandla le-Citizens Coalition for Change.
Okukhona ukuthi abantu beZanu sebathatha leli langa balenza kwaba lilanga lokudlala ezombusazwe esingathi ngesilungu they've politicized the Unit Day. Kukanti kufanele leli kube lilanga lokubungaza ukubambana ukumanyana kwabantu beZimbabwe.
Kodwa u-Addington Mpofu osakhulayo wakobulawayo njalo osekela ebandla leZanu PF akavumelani lombono kaPrince.
Isikhumbuzo ukuthi nxa abantu bengabambananga ukuya phambili kusuka kube nzima. So it's very important and we encourage all young people to have that spirit of unity day yokubambana sincedisane ukuze siyakhile izwe lethu brick by brick.
Umudenda Chilumbo osakhulayo okubandla leMthwakazi Republic Party uthi ilanga lokuthakazelela umanyano lo lilembali embi okumele abasakhulayo beyiqaphele.
I-Unity Accord kamhlaka 22 December thina iMthwakazi Republic Party that is not a unit. Umgabo wakhuluma point blank ukuthi that was gentleman's agreement. So akusadingi ukuthi si-explain okuningi lokhuyana wakuyirobhani.
Wengeze uChilumbo esithi kungenani lokuthi ukubambana kwamabandla ezombangazwe kwakukhangelelwe ukuthuthukisa izigaba zonke zelizwe, ziningi iziqinti zaseMandebeleni ezilokhu zisalela emuva.
Ubaba wanegotiate from a wrong position. You don't negotiate so forget to that extent. He would have escalated the situation ukuze abekwazi ukuthi no, this is Matebeleni. That's why we wanna be able to abantu baqalisela kuminyathiri abazange baye ngahle baqalisela ngapha okunamavenda amatonga amasuti amashangwe amandebele amanguni amakhalanga and the like. That's where we lost the battle.
I-Studio 7 izame ukuzuza imibono kahulumende phezu kodaba lolu, kodwa umphathintambo kanye lomabhalane wogatsha lizokukhitshwa kwemibiko bebengasabeli omakhalekhukhwini. Kodwa omunye osakhulayo wakobulawayo uMqoqi Ncube uthi liqakathekile okwamagama ilanga le-Unity Day.
Isisekelo sombuso sigoqela about 16 languages okungangokuthi abantu abatsha kumele baziswe ukuthi ukumanyana kuyinto enhle, kuyinto eqondileyo. Ngakho luqakatheke kakhulu lolu suku futhi abantu abatsha kumele baziswe ukuthi kathi vele nxa sikhuluma nge-Unity Day kusukela ngaphi kuya ngaphi.
UBinon Ncube osakhulayo olwela amalungelo abatsha njalo owake wakhokhela inhlanganiso emela izifundi eZimbabwe National Students Union, yena uthi kumele i-Unity Day libe lilanga elitshengisa abasakhulayo ukuqakatheka komanyano hatshi ukwehlukana.
Njengomumo esikiwo kathesi akula kubambana esingakuthi kukhona elizweni, ngoba ngikhuluma nje ngesitsho kulabantu ababotshiliwe abavalelwe emajele, ngikhuluma nje isikhawuloko evalelwe ngenxa yokuthi ulombono ohlukeneyo nalabo ababusayo. Kutshengisela nje ukuthi okufunwa ngabantu akukalandelwa kuleli lizwe, okwenza sithi ukuthi kulokubambana lokuselebrate i-Unity Day akusebenzi.
Bakhona abanye abatsha abathi umnumzana Nkomo waqilibezelwa ngumgabe ukuze angene kumanyano owenziwa ngomnyaka ka-1987, kodwa kulabanye njalo abathi wathatha inyathelo elaliqakathekileyo ngaleso sikhathi. Lonyaka i-Unity Day izathakazelelwa ngolwesihlanu esizayo emkhosini ozaqhutshelwa esigodlweni eHarare, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukwethula amazwi aqakathekileyo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ibandla lezaphu namuhla lithumele isikhulumeli salo umnumzana Richard Gandari uyahlangana lomeli wele-Palestine eZimbabwe umnumzana Tema Al-Masri bekhulumisana ngempi eqhubekayo esihlengeni seGaza Strip phakathi kwele-Israeli leqembu leHamas. UGandari wethulele u-ambasada Al-Masri umbiko olotshe ngumholi waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo wokuxhasa ele-Palestine ngesikhathi izizalwane zaleli lizwe eziningi zisifa ngenxa yalimpi. Umbiko lo ubuthembisa u-Al-Masri ukuthi ibandla lezaphu limalelizwe lakhe futhi lifuna ele-Israyeli lime ukuhlasela eGaza ngoba libulala abantu makhaza. Uthi njalo kwenziwa i-Israyeli ngombhuqazwe ofana nje lowegugurawundi. Kodwa ele-Israyeli lithi libulala amalwecatsha eHamas ngemva kokulihlasela kunyanga ezimbili ezedluleyo. Sixoxele umkhokeli wezaphu umnumzana Nkomo.
Umeli wePalestine nxa esephendula oloko ukuthi uthabe kakhulu kakhulu sihlahlaeeai ekhumbula ubudlelwano bethu esazele sinabo kuqala kuthiwa wamukele kuhle kakhulu umbiko wethu le meseji eliqondana lokubhubhazela mina ebulawa ngama-Israyeli.
Siyabona liyakusola kakhulu okwenzakalayo eGaza, lithi akutshiyananga nje lokubulawa kwabantu bemathebele lento okwenziwa ngumgabe ngesikhathi segugurawundi. Ungachasisa kuyafanana ngandlela ba?
Kuyafanana kathu, abantu bebulawa kungasizathu bengalazikhali, omama bedlengulwa. Njalo njalo into ezinjengalezo abantu bemithwa iy'kolo imfundo bemithwa ukudla namhla amapalestina siyabona ukuthi bavalelwa ukudla bevalelwa amafutha ezimota bevalelwa amanzi bevalelwa yonke into lemfundo akusafundwa ukuthi laphana njengobana sekubhidlizwe ngaleyana indlela ukuthi uthi akusela sikolo esikhona akuselani. So kuyafanana xathu le nto yayisenzeka lapha ligugurawundi ukuthi uzibuza ukuthi pho akusisistimu yinye le eyenza khonokho. Ngitho njalo ngoba laba abantu abagqugquzela labapha izikhali i-Israyeli yisemo bantu abalobudlelwano lamangisi ayiwo futhi ayebukele sibulawa lapha kwelamandebeleni kuze kufikele esigabeni sokuthi beze beninike umgabe isicoco. Icoco umgabe wayesinikelwa ukuthi ubulele amandebele amaningi labantu bezapho into eyayisenzakala lapha. So siyazwa ubuhlungu obufanayo ma kudingakala khonoku ePalestine. Asithandi kubona into ezizosenzakala emhlabeni noma kungaphi komhlaba.
Yebo, i-Israyeli isolwa ngabantu abaningi baba Nkomo phezu kwalolu daba, kodwa yona ithi iyazivikela njalo ithi lapha ifuna ukucobodisa amabutho eHamas ayiwo aqale ukuhlasela yona i-Israyeli abulala abantu.
Wavele watsho uprime minister we-Israyeli ukuthi bazawukhomba umuzi olotshwala nanku nesizikhangele kathesi abakhethi lutho abakhethi okwatsho-ke yena umgabe futhi elapha wathi ma sifika lapho kulama-distance khona asehlukanisa ukuthi mbani i-distance njalo ngaso-distance siyabulala konke nanku kesesibokisenzakahle.
Njengoba selihlangane lo meli we-Palestine lingaba lilohlelo yini mhlawumbe lokuhlangana lo meli we-Israyeli likhulume laye liveze insolo yenu phezu kokwenzakalayo?
Thina njengezaphu asikaze sibe lo budlelwano le-Israyeli. I-Israyeli lobudlelwano nababusi eZimbabwe eyiyo encedisa ukuringa ama-election ngomnyaka ngeminyaka eyiyo ethena i-intelligence yeZimbabwe. So angazi ukuthi ubudlelwano bethu bengabe bengaphi intinikamili ambuboni, kodwa ma kungahlalwa phansi sinyushe sibe yiphathi yesimlamulankunzi ma kunikakale leyo ndaba hhayi kungabonana, kodwa hhayi ukuthi sibalande besingakalo nalelelo cebo.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elezaphu. Ele-Israyeli namuhla lihlasele njalo esihlengeni seGaza lapho elilwisana khona leHamas okulibutho lamalwecatsha asePalestine elafakwa kuluhlu lwamaterroristi melika lamanye amaswe. Ibutho le-Israyeli lithi belihlasela indawo ezisetshenziswa yiHamas njalo lithi lenelise ukubhidlisa eminye imilindi esetshenziswa ngabeHamas ezansi yaseGaza. Ukusaziya lolu daba uTaboka Ncube uxoxele umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcekeni khona lokho yikubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini labantu amasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel uzananzelela ukuthi amasosha malutshwane kakhulu afayo xa uqhathanisa nezakhamizi okuveza kahle kamhlophe ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza?
Into ezaphathiswa ngendlela efaneleyo yikuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yikuthi kume iimpi kukhulunyiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze ingabe iphenduka le ngxabano. Kanti ke okuyikho okuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ilandele. Wonke umuntu ungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yikuthi kulungiswe impande yengxabano iyona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Ubona ngani impi le ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kulesifiso sokuzinikela kulaba abalamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli nama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakula kuthula empini ezabe iliwa kuze kube nendanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho kuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. Othakazelela ukuchova intshelelezane umnumzana Meli Ndlovu labanye ababili abadabuka eZimbabwe sebefikile emngceleni wakwele South Africa lele Zimbabwe eMessina kuhambo lwabo oluphansi kohlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yezidakamizwa. Basuke izolo ekuseni eMidrand kwele South Africa njalo bakhangelelwe ukufika kobulawayo kusasa. Nangu uNdlovu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Okwamanje silapha e-Border Gate yase-South Africa, kodwa besicabanga ukuthi sihambe siyephumula ngale kancane eZimbabwe side, then sisuka sichove ke ntambama, maybe siyelalela ngaseGwanda. So sithe sisuka eJoburg sisuke siba thathu, omunye wesikhapha uma wethu ubekhapha uMeli Ndlovu lo Roland Dube, then basebesikhapha basi sathi sifika ePitoli safika saphumula nje kancane bekulobhuti ade esikotile uNkala, then wasikhapha saze safika eBhelabhela sifike sajoyinwa ngamadoda ayi-4 sisonke bese siyi-9. So bese kuyinto enhle kakhulu, sachova then sithe sesifika emkopani abanye baphenduka babuyela emuva ngoba bebesikhapha. Sasesiqhubeka ngohambo lwethu, yikho ke manje sithe sesilapha eMessina. UPresmo Musundi uthe uzwa engasela mandla, so okwamanje lapha usalungisisa i-passport yakhe lapha e-Omafezi phakathi lapha ku-migration. So engakwaziyo ukuthi usazoqhubeka or sesizoqhubeka sibabili uMeli Ndlovu noRoland Dube. So sizobona ma singaqeda lapho ukuthi sizoqhubeka, then ma sesiqhubeka sizolitshela silazise manje ukuthi kuzoqhubekani, kodwa thina besisenawo amandla okuthi sichove.
Lizafika nini kobulawayo baba Ndlovu?
Esikhangelele ukuthi kobulawayo singafika kusasa, kodwa isikhathi esikondile singasibeka mase sifike eGwane, ngoba manje singakasuki lapha eBorder Gate.
Umnumzana Meli Ndlovu ngothakazelela uJehova intshelelezane. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 SMS na kwele South Africa. Kweziphathelane lomnotho namuhla sixoxa ngobunzima abantu beZimbabwe ababhekane labo ngesikhathi belungiselela ikhefu lekhisimusi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxelo Nkosazana Doreen Seimayi okumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Hayi, njengayisho these days the business is very, very low. I think okunye sokwenza khona lokhu yikuthi everyone is now selling. Everyone. Lobo umuntu esebenza, he makes sure ukuthi kulenye into ayithengisayo. So into yakho ngiqinisa siba nzima ukuthi imali circulate because everyone is now a vendor. And angikwazi ukuthi kulezi nsuku kuhamba njani le mali yakhona in the streets ayikho. Even though December simkhangelele ukuthi yiyo le mali eningi, akula mali. And abantu these days are now brave. Abasagijimisa Christmas kakhulu. Bakwazi imali zakhona zinzima. So sebegijimisa uniforms, books, school fees. Especially school fees eziningi zikhwelile. So sokunzima.
Pho kuphile kanjani eZimbabwe khonapho mama ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi? Njalo abantu bebhekane nendlala emangalisayo.
Siyazuza sodwa ukuthi nxa uDisember zawoma kangaka ngelamali. What about uJanuary? Sithi sikhangela lezulu lele lingekho, hayi lapho siyakhona siyebunzimeni kakhulu, siyebunzimeni obukhulu sibini.
Lo ngunkosikazi Doreen Seimayi obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo nkosikazi Jenica Ncube ohlala kobulawayo.
Ngihlala kobulawayo eNtumbane. Indlala isithwali senzima kwele Zimbabwe. Ngingathi yisigwebo esibuhlungu esibhekane laso njengentsha elizweni leZimbabwe. Kubuhlungu kithi kakhulu ukuthi imfundo njengoba kuyo eyabuya njengendlela yokuthi isikhiphe kule ndlala esikiyo, imfundo ayisasincedi. Intsha eningi injalo ile izethifikhethi eziningi leziningi, injalo ile mfundo yayo. Abalamsebenzi bahlezi babhekane lale ndlala ngqongqongqo ezindlini. So kunjalo nje ngenxa yale ndlala lezimo nje esibhekane lazo kwele Zimbabwe, intsha eningi sesiyibona ingena isebenzisa izidakamiswa. Ye, intsha eningi isebenzisa izidakamiswa. Lokhu kwenza ukuthi iningi lizibulale, abanye vele bagcina bale kusasa engakhanyiyo, engacaciyo. Kubuhlungu njalo ukuthi abaphathi bethu njengentsha, abaphathi bethu njengelizwe nje jikelele, indaba yezidakamiswa bayayibona kodwa abakhangeli lapho eqalela khona, abakhangeli impande ukuthi uqalela ngaphi, abananzeleli ukuthi lokhu kwenziwa indlala intsha ebhekane layo ezindlini.
Manje liphila njani khonapho nkosikazi?
Lami nje njengentsha ehlala eZimbabwe ngingathi kungayisikho nje ukuthi I have good guidance, yes. Kungayisikho ukuthi lami ngikhaya abakithi bayazama. Lami nje ngenxa yalokhu esibhekane lakho sengingaba ngomunye one of the victims of ama-drugs eZimbabwe because of the situation that we are faced by. And due to indlala, we are seeing most of our youth, they are dropping out of school, yes, to go and look for jobs, which I can say is a solution somehow to this problem of indlala. And we are also seeing ama youth amaningi, they are dropping out of school to go to countries like South Africa.
Nkosikazi Jenica Ncube obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.